Baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalithona njani olamukela emsakazweni we Studio 7 womvulo mhlaka 24 Nhlangula 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
all that has changed is that the only legal tender domestic debt format is now the domestic currency and not.
Oso kuguqukile yikuthi sesisebenzisa imali yakuleni hathi eyakwamanye amazwe.
Uhulumende wethule umthetho owalisa ukusetshenziswa kwemali zwakamanye amazwe ukuthenga impahla elizweni kusukela lamhlanje.
Abantu sebeyifonela bekhuluma le ndaba yokuthi okwesikhathi nguminister of transport kumbeni ababuzanga ukuthi babe bokwazi ukuthi kona ukuthenga sakwenza kona iflemashena eMalaysia sathenga njani.
Intsha yebandla leZANU-PF lamhlanje iveze amagama eziphathamandla zebandla lazo ezetheswa icala lenkohlakalo i-corruption, kodwa ezinye ziyalandula lokhu. Ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithole usizo lemali yohlelo lokuphathisa omama lapho bezithwele baze bayebeletha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende lamhlanje wethule umthetho owalisa ukusetshenziswa kwemali zakwamanye amazwe ezifana ledola leMelika, iRand leSouth Africa, lePula leBotswana ukubhadalela indleko loba impahla evumela ukusetshenziswa kwedola leRTGS kuphela. Lokhu kutsho ukuba abeZimbabwe sebesebenzisa imali yaphandle ukuthenga impahla kwamanye amazwe kuphela. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umthetho lo owethulwe namhlanje wethulwe ngumphathi ntambo wezemali esebenzisa ugwalo ndaba lukahulumende olwe Government Gazette ku Statutory Instrument 142 of 2019 kugqiba ukusetshenziswa kwemali yaphandle okwasungula ngomnyaka ka-2009 lapho idola lakuleli laselibhidlikile. Phezulu kwalokho ubika ukuba iholo lezisebenzi lizahlawulwa ngedola leRTGS okuyimali ezaqalisa ukubizwa ngokuthi lidola leZimbabwe. Uncube uthi bathethe leli nyathelo ngokubona ukuthi osomabhizimusi besebefaka intengo zabo ngedola leMelika okuyimali engatholwa ngabanengi. Uqhubeke ethu Ncube abantu bayadubeka elizweni, ngakho ke uhulumende ukubone kufanele ukuthi athathe amanyathelo okulungisisa lesi simo ngokusetshenziswa kwedola leZimbabwe.
All that has changed is that the only legal tender domestic debt format is now the domestic currency and not.
Oso kuguqukile yikuthi sesisebenzisa imali yakuleni hathi eyakwamanye amazwe. Lokhu kutsho ukuthi uma ufuna ukuthenga eZimbabwe ngemali yaphandle, kumele uyitshintshe ebhanga uBeirut change, uthenge okufunayo
foreign currency into domestic currency and spend that whichever way they wish to spend.
Usaziso sinye umthuli uthe loba abalama-accounts emali zaphandle kwelizwe zama-nostro foreign accounts bazaqhubeka bethola imali zabo ngaleyo ndlela. Abathenga impahla phandle kwelizwe labo bazaqhubeka behlawula imithelo yokungena kwazo elizweni ngemali yaphandle. Umqondisi wenkampani elungisa ukudla e-United Refineries umnumzana Bosisa Moyo upha umbono wakhe ngalomthetho.
Ebantwini abaningi vele bese sisebenzisa khona o-eco cash labo-cbit, yikho esikubonayo njengosomabhizinisi u-SI-142 law.
Umfoka Moyo uqhubeke ethi umthetho lo ulungele ukuthi uzaletha ukuzinza kwentengo elizweni okuzanceda ekuqedeni ingxabangxoza edalwe ukuthengiswa kwempahla ngemali eziningi kodwa usole ukulethwa ngomthetho we-SI 142 ngesivumbuvumbu ovuke usukhona namhlanje.
Njengoba umthetho ufike namhlanje ekuseni siwuthole ngama-9 sisakhangela ukuthi bathini esibathengiselayo yibo abasixwayisayo ukuthi sihambe ngayiphi indlela, sikhangele umkambo wokuthengisa izinto ukuthi uzaphendula.
Lokhu kugcizelwe umkhokheli wenhlanganiso emela abezitolo eZimbabwe Retailers Association umnumzana Danford Mtashu yena othi abakabi kwazi ukuthi lumthetho uzalani.
We are still studying the implications of the
sisazama ukuthi sikhangelisise ukuthi umbiko lo uzazala ngumone ezitolo. Ngakho ke njengenhlanganiso sizethula umbiko kusasa.
Isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nkululeko Sibanda uthi lesi sinqumo sikahulumende silakho ukwengeza ubunzima kusimo somnotho elizweni ngoba idola le-RTGS asila sisindo.
Ngibone ngani mina lokho kwenziwe ngumthuli Ncube kuyinto enzima kakhulu ngendaba yokuthi kuzenza ukuthi i-economy ibe lobuzima obukhulu kakhulu. Into sezaqala ukuswelakala nasezitolo lapho ekade zitholakala khona, njalo sizabona ukuthi lokuyimadlana kwabo lokhu kuzabe lokhu kusiwa kusiya phambili kuzabe kungasayilutho.
Ingcwethi ezincubuna ezomnotho zithi loba ilizwe selisebenzisa imali eyodwa eZimbabwe dola kusoze kuncede ukulungisisa inkinga ezibhekane lelizwe kwezenotho ngoba uZulu uzaqhubeka ethenga imali elesindwe esikhulu efana ledola leMelika kulokuthi ayigcine iRTGS ngoba izaqhubeka isiwa isindo sayo nsuku zonke kufanele lokwenzakala ngaphambilini kuka-2009. Lokhu kukhangelelwe njalo ukuqhelisa umkambo wemali wensitha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Siyabonga Bebe, lokhu sikudaba lunye. UZulu wakwaBulawayo wamukele ngokudana langokwethuka okukhulu inyathelo elithethwe nguhulumende elokwalisa ukusebenza kwemali yakwamanye amazwe elizweni ngaphandle kwedola le-RTGS kuphela. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekwaBulawayo.
UZulu uveze imibono etshiyeneyo ngokumiswa kokusetshenziswa kwemali zwakamanye amazwe ngaphandle kwedola leZimbabwe elama-RTGS kuphela. Osomabhizimusi bebethi abasakwazi ukuthi bafake intengo zabo ngayiphi imali. Umnumzana Dumisani Nxumalo ongusomabhizimusi uthi kasakwazi ukuthi intengo zakhe azifake njani.
Into leyo yokuthi uhulumende evuke esithi i-user or any foreign money ayisasebenzi iyandlimaza kakhulu. Manje ade sisebenzisa ibond ukuthi sithengise izinto zethu, but kunzima ngoba izinto zangikhona siziwoda nge-US dollar. So kuyasekumele sithi singathengisa ngebond siqalise ukuyalidinga i-US, so mathwa lisasebenzi sekusilimaza kakhulu.
Umnumzana Mxolisi Dube omunye othenga lokuthengisa imali uthi lokhu kuza kwenza impahla zinyamalale ezitolo.
Abaleka mthuli ke uyenza njengomuntu ongacabangiyo ngoba usefuna ukusipisela ku-2008. Into 1 zizashota ema-shops and lathi ngapha kithi osiphathele nama-rates ethu aseyakhwela vele.
Izisebenzi zikahulumende zithi kungcono kibo ngoba bevele besebenzisa imali yeZimbabwe. Unkosikazi Buhle Nyathi ongumongikazi osebenzela uhulumende ugcizelela kulokhu.
Mina mbona ngani mhlawumbe ngenxa yokuzasiza thina ngoba khathesi uhluphade silalwe ngelokuthi thina besingenelisi ukuthi sithenge okuya ngaphi, uzathola ukuthi iholo lethu vele belingasakwani anything. So mhlawumbe nxa engenelisa ukuthi amendeni 1:1 yakhe lezi zinto zibe khona emashop, maybe thina ekade sivele siyisebenzi kahulumende sihole ibond not engxaye mhlawumbe kithi kubuya as a solution.
Omunye oyisakhamuzi sakoBulawayo unkosazana Zandile Mpala uthi vele akakuzwisisi osokusenzakala.
Sika ku-understand maybe after 5 working days sesilama-answers okwa now vele asikuzwa kusesezinews ezisirculata kuWhatsApp sifuna yena live upresident maybe ngaye explain asitshele ukuthi uzama ukuthini.
Iningi likaZulu liveze ukukhathazeka ngendlela udaba lwemali oluphathwa ngalo lakho konke okwenzakalayo kwezemnotho elizweni ethi kungaba ngcono ukuthi umongameli welizwe loba umphathi ntambo wezemali engenza isimemezelo esicacileyo emsakazweni yeradio lakubumabona kude ngalolu daba. Abantu baveza ukudana lobuhlungu abadibana labo empilweni kudalwa yisimo somnotho esiqhubeka sisiba sibi mihla ngemihla intengo yempahla lokudla ikhuphuka izikhathi zonke ikakhulu nxa kusetshenziswa ibond note eliyilo eseliyimali yelizweni kusiba ngcono nxa umuntu engaba ledola lemelika ngoba kuyilo elingcono. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingobathabile Masuku.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Intsha yebandla lezanu PFA Youth League lamhlanje iveze amagama eziphathamandla zebandla lazo ezetheswa icala lenkohlakalo i-corruption. Emhlanganweni owenzwe lentathelo izindaba lamhlanje esigodlweni sebandla eHarare, intsha le ithe inkokheli yebandla le ebalisa umnumzana Joram Gumbo, usibalukhulu webhanga lesizwe umnumzana John Mangutya labanye kuzamele bengayi emsebenzini kusukela kusasa. Beze bazigeze amagama. Abanye abetheswa icala lokungethembeki ngabasebenza kunhlanganiso ezizimeleyo ababalisa umnumzana Sifiso Ndlovu othiwa ngusiphatheleni omkhulu kakhulu kobulawayo umnumzana Thinomdama Chakayire lomkhokheli wenhlanganiso yabacholayo eGrain Millers Association umnumzana Tafatswa Msarara labanye. Sehlulekile ukukhuluma labanye abetheswa leli cala kodwa sa xoxa lo mnumzana Joram Gumbo.
Mize abantu sebengifonela bekhuluma le ndaba yokuthi okwesikhathi nguminister of transport kumbeni ababuzanga ukuthi babe bokwazi ukuthi kona ukuthi engasakwenza kona iflemashena eMalaysia sathenga njani. Ngakhuluma kuparlamente sathenga iflemashena ezingu-4 laphayana iflemashena eze-Malaysia zize ziyinyamalale igovernment yasemalaysia yayesisithi yona isisithengisa into ezayezi ER 200, 777 200 bathi bafuna ukusithengisela le 70 million zingu-4. Uhulumende yodwa kumele ukuthi abhadale i-70 million ukuthi athenge amafulemethini angu-4. Azange sikwanise njenge-government ukuthi babhadale kunjalo njalo. Mina ngivela ngibamba imali yayibhadala ngogavena waphonga ukubhadala imali yokuthi athenge 2 amafulemethini. Sahluleka ukuthi sithenge zonke amafulemethini angu-4. So angazi ukuthi bakhulumani indaba leyi u-president uyayazi. Mina ngangireporta kuye singu-vice president. So angazi ukuthi bakhuluma phezu kwani bangaze abasibuzanga ukuthi indaba yahamba njani, but ku-parliament ikhona sayikhuluma. Akulala ndaba.
Ye manje balazisile yini njengoba sizwa besithi bazalivalela ama-office?
Ngingazi ukuthi amandla lawa bazaphiwa baya wathatha ngapi, baphiwa ngubani. Kulo president umkhulu wepati ngu-president and u-president nguye ongatshela mina ukuthi uGumbo ulecala. And njengoba ngisithi mina u-president uyayazi indaba yangikhona. And i-frematina lezi ezintu ziyazakala elizweni ukuthi sathe ngiyifrematina ezimbili. Sahluleka ukuthenga zonke zingu-4 ngoba sahluleka ukuthi sibhadale $70 million. So angazi ukuthi bakhuluma phezu kwani, baphonga ungufana nje ngathi zihlani bayahlanya.
Lo ke ngumnumzana Joram Gumbo, isiphathamandla sebandla lezanu PF, ubexoxa icingweni leStudio 7 eseHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uvule ngokusemthethweni umhlangano ojonge ukuhlela indlela yokuthola inzuzo evela kunyamazana zendle Wildlife Economy Summit. Evula lomhlangano Mnangagwa uthe ilizwe lilako ukuthola inzuzo enenga kakhulu kunyamazana zendle nxa kungafakwa imigoqo ethile. Lomhlangano ukhangelelwe ukugcitshwa kusasa. Siqoxele lentathelo izindaba umgcini moyo obesemhlanganweni lo ukuze sizwe okunengi okwenzakeleyo.
Umhlangano lo ngumhlangano ohlanganisa amazama aningi atshiyeneyo asuka e-Africa ukwenzela ukuthi kuthole amacebo okubona ukuthi abantu be-Africa zingaba la mathuba anjani ukuthi be-benefit from inzuzo ekhona nxa inzuzo ekhona from i-wildlife in Africa.
Ikhona yini inkokheli yamanye amazwe njengoba sizwa kuthiwa umongameli Emmerson Mnangagwa uzavula lo mhlangano?
Umhlangano usuvuliwe, uvulwe ekuseni, uvuliwe ngu-president uMnangagwa. Then abanye ade bekhona bekulo president uMayisisi weBotswana, lo president weNamibia, then lo president weZambia, then upresident weAngola asakwanisa ngokufika obemelelwe by one of umemelelwe ngu-ambassador wakhe oweAngola. Opening ceremony yenziwe ekuseni. Then amazwe akhona nje ngathi sengwananzile akhona kule Kenya, kulabantu abavele eGabon, kulabanye abe-Algeria, then kulabanye abe-Zambia, kulabanye abe-Namibia, kulathi abe-Zimbabwe, inamazwe nje labe-Botswana and labe-Nigeria, namanye nje engasaqambanga kathesi.
Manje umhlangano lo ukhangelelwe ukuthi uzaphuma lezibopho ezinjani kakhulu nxa sikhangela ukubana amazwe angentshonalanga ayavimba ezinye into ezifuna ukwenziwa ngamazwe afana leZimbabwe, okufana lokubulawa kwendlovu lokunye kunjalo.
Indaba le yokubulawa kwendlovu lokuthengiswa kwe-ivory kuyakhulunywa kabanzi. I think okuzayenzakala from umhlangano lo, njengoba kungumhlangano wokuqala vele ukuthi uyenzakale, yabe kungumhlangano okuthi ama-members ama-countries wonke la Africa sezaba le-one voice to make sure ukuthi i-message yokuthi how can we benefit nezama-Africans iphume kuhle.
Lo-ke ngumgcini moyo intathele izindaba obexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Victoria Falls. Live Talk lamhlanje sixoxa ngomthetho osanda kithwa ozabamba abantu ngamandla ukuthi bengasavunyelwa ukusebenzisa imali yakamanye amazwe ukuthenga impahla elizweni ngaphandle kwedola leZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Agesikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umkhokheli weqembu labantu abazame ukugenqula uhulumende wesigaba se-Amhara State kwele Ethiopia uGeneral Asimwe Tike ubikwa esedutshulwe wafa. Umtshutshisi omkhulu kuleso sigaba ohlaselwe ngabantu bakaTike uMikradu Hebete ubikwa laye esefile ngamanxeba athole ekuhlaselweni lokhu. Amadoda akade ehlome ngemibhobho abikwa ehlasele idolobho leBahiata ngomgqibelo abulala umongameli waleso sigaba uAmbatshiwe Mekonnen kanye lomcebisi wakhe omkhulu. Kuze kwazakala izolo ukuthi ube ngumqondisi wezomvikela uGeneral Asimwe eAmhara obekhokhela imizamo yokugenqula uhulumende. Ihofisi yommeli weMelika kwele Ethiopia yethule umbiko wokwethuswa lwangokudana ngalesi sehlakalo isithi imali ohulumende wele Ethiopia kulokhu okwehlele leli lizwe. Ikhansili yedolobho lakobulawayo ithole usizo lwemali yohlelo lokuphathiswa omama lapho bezithwele baze bayebeletha. Omama bakhangelelwe uhlawula idola elilodwa ukuze bangene uhlelo lolu lapho bebhalisela ukubeletha babe sebethola usizo lokwelatshwa kungelambadalo ukuze kuyefika iviki yesithupha ngemva kokuba sebebelethile. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo emhlanganweni weGender Links, umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo, uDokotela Edwin Sibanda, uthe uhlelo lokunceda omama abazithweleyo kungelambadalo luyaqala ngenyanga ezayo emakilinika ayisithupha, luqhubeke okwenyanga eziyisithupha ezilandelayo.
Kulo hlelo lokuncedisa omama abazithweleyo ukuthi nxa bezobeletha kobulawayo, ikakhulu labo abasemakliniki engingabala ngithi iNkulumane, iDr. Shenani, iNketha, iChabalala leMaqhawe kunye lePhelandaba, omama abahlala kulezo ndawo abazithweleyo abazabhalisa emakliniki babhalisa ngedola. Kuleyo dola kuzabe kusitsho ukuthi bazahlolwa bengakabelethi, babelethe ekliniki yethu iNkulumane kumbe iPhelandaba. Nxa kulesidingo sokudluliselwa empilo, bazadluliselwa empilo ngayo leyo dola. Bese kusithi nxa bangabeletha empilo, ndleko ezizafuneka empilo lazo ziyabe zikuleyo dola.
Udokotela Sibanda wengeze ethi uhlelo lolu luthole izigidi ezithile zamadola eMelika abazabelana ledolobho leHarare ebhanga lomhlaba eleWorld Bank.
Uhlelo lolu lemali engange 1 million yamadola aseMelika ngeyakobulawayo leHarare.
USibanda uthi imali izanikezwa amakilinika ayiwo azabona ukuthi ingasetshenziswa ngayiphi indlela.
Uncedo lokabili, ikliniki ephatheka kulolu hlelo, into yokuqala ilalokho okuthiwa yi-committee, health center committee. Kuleyi committee kukhangelelwe ukuthi imali leyi ezabhadalwa yi-World Bank izakuya ekliniki, kayibuyi kudepartment, kayizi kukhansili njengokhansili wonke jikelele, but bazabe bele akhawunti yabo bona njenge-health center committee yaleyo kliniki. Leyo mali abazabe beyitholile bazayisebenzisa njengalokho bebona kufanele. Okunye futhi okwenzakalayo kuleyo imali yikuthi ngaphandle kokuthi lithole imali ngokuthi libhalise omama abangaki, kule mali yalokho okuthiwa yi-quality, kusitsho ukuthi kambe indlela yokuphatha izisebenzi lokunakekela izisebenzi kunye lokuhlanzeka kwesibhedlela lokuthi kuphatheke kanjani, konke kukhanya kungokohlonzo oluphezulu yini. Kuthi nxa ungena esibhedlela sakhona uzizwa ungena endaweni ephethwe kuhle yini, esingathi i-quality of care and i-quality of the environment. Kule mihlomelo leyo mihlomelo ilipha imali ethile. Ngakho ikomiti kusho ukuthi ezasebenza kakhulu ezabonti amaguma kumbe amagceke aleyo clinic ahlanzekile, njalo i-equipment kumbe izinto ezisetshenziswayo eclinic lapha ngezohlonzo oluphezulu izathola imiklomelo. Leyo mklomelo izabapha imali, yiyo leyo mali abazayisebenzisa ukuthi benze iclinic ibe ngcono. Esikhathini esedlileyo, ngoba lolu hlelo kaluqali, amaclinic amaningi abalakho ukuthi alungise amafasteli, alungise amafensi, amanye akha lamashedi awokulindela laba abantu abalindele ukubonwa esingathi ngama-waiting sheds. Ngaleyo mali kwathengwa lezitulo zokuhlala ezabongikazi kunye lembheda yama-patients.
Unkosikazi Veronica Ndlovu obelethele ekilinika yeluveve uthi yena uhlawule amachumi amathathu amadola. Ibhanga lomhlaba ele World Bank okwamanje lisiza amazwe angamachumi amahlanu, njalo iZimbabwe ngelinye lamazwe la. Ucwaningo olwenziwa iWorld Bank luveze ukuba omama abedlula amakhulu ayisifica mine mibili baphelelwa ngumphefumulo ngelanga lapho bebeletha emhlabeni jikelele, ikakhulu emazweni asezwekazi le-Afrika. Ngakho lolu hlelo ngeminye yemizamo yokwehlisa leli nani. Lolu ncedo luzasiza ukuphathisa omama abaphuma emulini eziswelayo ukuthi bengagcini bebanjwa ngamandla ukubelethela emakhaya kungela abezempila kahle abanganceda nxa sokube lenkinga. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okwezemidlalo, awaqalanga kuhle amaqembu amela umhlubulo wangezansi yezwekazi le-Afrika kumncintiswano we-AFCON njengoba amaqembu athi eleZimbabwe, Namibia kanye le-South Africa enqotshwe emidlalweni yawo eyakuqala kwathi ele-Madagascar laba nguchiki lobhanqa. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emncintiswano nokudinga intshantshi yezwekazi lase-Afrika elaziwa ngegama elithi Warriors yilo elibe ngumqali wesizima ngolwesihlanu mhla imidlalo yalonyaka isungulwa, njalo elinqotshwe nge-1 kanye liqembu elimela ilizwe eliqoqa limidlalo ele-Egypt. IZimbabwe le-Egypt ngamaqembu akusibaya sika-Group A, njalo komunye umdlalo wesibaya esifanayo iqembu le-Uganda linqobe le-Democratic Republic of Congo nge-2-0. Elinye iqembu elisuka kulo mhlubulo wangezansi kwezwekazi lase-Afrika ele-Madagascar likusibaya sika-Group B, njalo libe ngutshiki lobhanqa 2-2 leleGini. Kuthi emdlalweni wesibaya esifanayo iqembu leNigeria linqobe leBurundi nge-1-0. Kumidlalo yesibaya sika-Group C iqembu leSenegal linqobe leTanzania nge-2-0. Kuthi ele-Algeria litshaye leKenya nge-2-0 njalo. Kusibaya sika-Group D iqembu leNamibia litshaywe nge-1-0 liqembu leMorocco ngensonto, ikanti emdlalweni odlalwe namhla iqembu le-Ivory Coast litshaye leSouth Africa nge-1-0. Loba kunjalo umgadli njalo ngukapteni weqembu leZimbabwe uKnowledge Msona uthi amathuba asasekhona ukuba iqembu leZimbabwe lidlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano.
Ithuba siseselalo. Singayithatha imiklomelo eyisithupha kumidlalo yethu emibili elandelayo, kodwa kumele siqale ngokukhangela umdlalo wethu wakuqala ukuze sibekwazi ukuba yini ebesikwenza kuhle lokuthi yini okumele siyilungisise. Okuhle kuyabe kumele siqhubekele phambili sikwenza emdlaleni wethu le-Uganda. Nxa singadlala ngendlela esidlala ngayo emdlaleni wakuqala, sibe sesilungisa ikakhulu phambili kwegedi, singenelisa ukuthola yonke imiklomelo emdlaleni wethu olandelayo.
Iqembu leZimbabwe lizadibana leUganda emdlalweni walo wesibili ngolwesithathu, ukuthi komunye umdlalo wesibaya sika-Group A iqembu le-Egypt lizadibana leDemocratic Republic of Congo. Iqembu leUganda yilo lihlezi phezu kwesibaya sika-Group A lile miklomelo emithathu kulinani eliphethwe liqembu le-Egypt, kodwa lona eleUganda lihlezi phezulu ngoba lihlohle kabili ukuthi ele-Egypt lihlohle kanye. Iqembu leZimbabwe ngokwesine ukuba liphatheke kumncintiswano we-AFCON, njalo kalizake lidlule kusigaba sezibaya kuyo yonke imncintiswano eselaphatheka kuyo. Kweminye imidlalo ekhona namhla, iqembu le-Tunisia lidlala lele-Angola, kuthi ele-Mali lizadibana lele-Mauritania. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Matopoza ingoma ethiwa sinazo isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende usethule umthetho owalisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ukuthenga impahla elizweni. Intsha yebandla leZANU-PF lamhlanje iveze amagama eziphathamandla zebandla lazo ezetheswa icala lenkohlakalo, i-corruption. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama uChris Gande ngilichiya ku Studio 7 Live Talk lingakhohlwa ke uhlelo lwethu lwekuseni ngo 6:30 lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 6:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.